Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe ngabe-TCCC lentatheli izindaba e-Media Center lamhla wokuveza ukuba njengebandla bami ngaphi ngalomthetho osalolongwa owe-Electoral Amendment Bill. Ekhuluma kulomhlangano omela ibhinga edalela eParliamente engowebandla le-TCCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi bafisa ukuba kuguqulwe okuthile kule ibhili.
Sifuna i-voters roll ibe i-voters roll yokuthi oyifunayo ekwanisa ukuyithola. Sifuna i-voters roll ibe i-voters roll yokuthi umuntu uyakwanisa ukuthi ecubungule okuthiwa yiku-analyzer. I-voters roll siyabe sifuna ukuthi singakayi kuma-elections kukhetho, i-voters roll kukwaniseke ukuthi khona kube ne-audit firm. Ama-audit firms angayi-audita ukuthi kubonakale ukuthi akulazipoko yini phakathina kwe-voters roll yona leyo. Singasuka khonapho-ke sikhangelele njalo ukuthi khona ama-ballot papers kufuze kube lesivunyelwano ukuthi ngubani ozadinda ama-ballot papers. Nxa angadindwa, adindwa njani? Ngubani oba phezulu, mbani oba phansi? Njalo nxa esesiyagcinwa, esehamba, esiya lapho ahamba khona, wonke umuntu ngabe kwazi ukuthi ahamba njani.
Ulandisa ngokunye abafisa kungene kuleli bhili uSibanda ogoqela ukuvunyelwa ukuvota kwabahlala kwamanye amazwe lapho bevotela umongameli kanye labasemajele.
Yibo embathileyo ukuthi kufuze ukuthi bevunyelwe ukuthi bevotele umongameli noma bengasoze bevotele ukhansela noma bengasoze bevotele umemba of parliament. Njalo sikhangelele ukuthi abasakhulayo abanele izeki kayanelisanga ukubafinyelela lapho abahlezi khona. Ibisithi kabahambe begade bebhalisa ukuvota kwenye indawo. Thina sithi abantu laba kabalayo leyo mali yokuthi bayenze njalo. Kungakafiki i-election ngakuvunyelwane ukuthi kube le-voter registration blitz eyakwenza ukuthi khona izeki ihambe ebantwini iye babhalisa ukuvota. Kanti besokusuka lezibotshwa ezokuthi zibe lesikhathi eside ziphakathina kwejele kumbe zizafika isikhathi eside. Abantu abanjalo kufuze ukuthi bencediswe ukuthi lawo bethole ithuba lokuthi bevotele abakhokheli babo.
Umnumzana Munashe Mthuza, isiphathamandla seZANU-PF, uthi baleqiniso lokuba uzolungisiswa ngendlela lomthetho.
Uma sisiya kukhetho luka-2023, asenzeni konke ngokuthula, ngothando njengabantwana abeZimbabwe. Abantu abayenze izinto ngendlela etshengisa ukuthula, ngendlela etshengisa ukuthi hayi ilizwe lethu leli aliye phambili. Sitshiye ize, sitshiye laba abasenga lezimithiyo, sitshiye laba abathanda ukuqamba amanga njalo abathi bona akula sithwala esizadliwa eZimbabwe ngoba bazafaka i-chebe-chebe.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Chenisani Ntungagwa uthi amabandla aphikisayo ezombusazwe ehlala ekhala ngenguquko le.
Udaba lolu lunzima ngenxa yokuthi asonto ezintsha lezi ezikhulunywayo. Udaba lwe-voters roll, udaba lwe-electronic voters roll. Into mina kuphela enzisa ubuhlungu njengesizalwane seZimbabwe ukuthi akusela sikhathi singakayovota. Lapho ngingakwazi nje ukuthi kuyenziwa njani. Kodwa ngibona mina iZANU isebenzisa esengathi yi-system kumbeni esengathi yi-public service system ozeki bonaba o-Ministry of Home Affairs ama-ofisi alelungile ukulungisa lokho.
Abe-TCCC bathi balethemba lokuba kuzokwemukeleka lokho abafisa ukuthi kuguqulwe kuleli bhili ukwenzela ukuthi kube ngumthetho owenza abaqhuba ukhetho baluqhube ngendlela ukuze le mpumela yalo yamukeleke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.